Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uTanono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-7 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izidumbu zabemba igolide ezitholakale komunye umgodi esiqintini seKrugersdorp aduzane ledolobho leJohannesburg kwele South Africa zigoqela labeZimbabwe.
Kanti kulezo zidumbu ezitholakale sizwa njalo ukuthi ezinye zakhona ngeze zizaseZimbabwe.
Abahlali beBhinga sebephoselana aqatha ngokuthi uhulumende ngabe ethuthukisa ngokuqotho na isigaba sabo kulandela ukusungulwa kwenhlelo ezimbalwa esezethulelwe lesi sigaba.
Kuningi okwenzakalayo kumele sikubonge ubaba uMnankafu ngokubana usefake iBhinga enhliziyweni yakhe.
Abamanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane lo kumbe ukwelapha ayisebenzi.
Kuningi okwenzakalayo kumele sikubonge ubaba uMnankafu ngokubana usefake iBhinga enhliziyweni yakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izidumbu zabemba igolide ezitholakale komunye umgodi esiqintini seKrugersdorp aduzane ledolobho leJohannesburg kwele South Africa ngeviki edluleyo zigoqela labeZimbabwe. Isikhulumeli samapholisa uBrenda Murudili utshele abenhlanganiso yezindaba AAP ukuthi izidumbu ezingamachumi amabili lanye 21 zatholakala zibekiwe kwenye indawo okungayisikho okwafela laba bantu. UMurudi uthi izidumbu lezi azitshengisi ukuthi abantu laba babulawa yini ngoba bengela ngitsho lenxeba elilodwa. Iphephandaba leThe Sowetan libika ukuba abantu laba bengaba bafela emgodini ongasetshenziswayo owadilikayo, ngalokho kabafuni ukuthi amapholisa abekwazi ukuthi umgodi lo wenjiwa ngaphi. Sixoxele umgcini isihlalo wenhlanganiso yezizalwane zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vuso Moses Banda.
Esesikuzule ukuthi izidumbu ezingamachumi amabili lanye zitholakele ngaseKrugersdorp, lapho bese sike sezwa khona amaphoyisa esithi cha, lokhu kwembiwa kwegolide ngokungekho emthethweni akusaqhubekeli phambili. Kanti kulezo zidumbu ezitholakele sizwa njalo ukuthi ezinye zakhona ngeze zizaseZimbabwe.
Lona udubo singathi yona ingozi ekhonapho lapho okutholakale abantu laba, ingozi enganani ngoba sike sezwa phambilini ukubana kuningi okwenzakalayo okufaka abantu engozini emgodini le. Kuyini linesele kuzwile?
Kuningi esizwa ukuthi kuyenzakala, kaningi vele abantu bayaqibeleka kule migodi ngoba imigodi engasasebenzi yeminye yakhona noma iminye isebenza. Okusho lokho ukuthi kasekho oyigadileyo ukuqiniseka ukuthi ngeke iwobokele kumbe iwele phakathi ibulala abantu. Ngakho kujwayelekile ukuthi izikhathi zonke le migodi igqili idilike iwele abantu babulale. Kanti lokhu esingakusho ngendaba yaseKrugersdorp sokungaphi nje kukhombe khona ukuthi kukhona isandla semfene, ngoba ezinsukwini ezidlulile ngemva kokudlwengulwa kwabantu abayisitshiyagalo embili endaweni efanayo yaseKrugersdorp kube nabantu befunga besonga besiyavalela abantu emgodini. Sokungemangalise ukuthi njalo lokho kwenzakeleyo kungaba nesandla sabantu phakathi, ngoba sokunezinsuku impela sokukaningi kahle kahle abantu betholwa befile kuleyo ndawo. Okungenzeka ukuthi lokhu sokungaba yikuziphindisela kwezizalwane zeSouth Africa, ngoba zibona ingathi laba bantu abambi kolide ngongekho emthethweni bayize phulamthetho njalo baselizweni leSouth Africa ngongekho emthethweni.
Lo ke ngumnumzana Vusa Moses Banda, umgcini isihlalo wenhlanganiso yezizalwane zamazwe awezwekazi leAfrika ezihlala kwele South Africa ye-Africa Diaspora Forum, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Iza kamizi zebhinga seziphoselana aqatha ngokuthi uhulumende okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa engabe ethuthukisa ngokuqotho na isigaba sabo kulandela inhlelo ezibalisa ukwakhiwa kwelokishi lebhinga Polytechnic College inhlelo zokuthiya inhlanzi izakhiwo izibholane imigwaqo kanye lokuqhelisa amagagasi emsakazo. Lokhu kwenzakala phambilini kokhetho lwama-by-elections ayisithupha azenziwa eBhinga kukhethwa amakhansila kunyanga ezayo. Umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala ehofisini kamongameli Mnangagwa umnumzana Joram Gumbo ubeseBhinga ngolwesihlanu olwedluleyo okwamalanga amabili ehlolisisa ukuthi inhlelo lezi ziqutshwa ngemfanelo na njalo ubikwa esithi usuthekile ngazo. Kodwa omunye umhlali wedobola eBhinga umnumzana Tapiwa Moyo usanda kutshela iStudio 7 ukuthi abantu abakulindawo baphila impilo yakudala kungakabi lempucuko ngoba bakhwela intaba lezihlahla nxa befuna ukusebenzisa umakhala ekhukhwini njalo abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla. Amanzi akhe aphikiswa kabanzi ngumnumzana kudakwashe Munsaka ilunga lebandla lezanu PF eBhinga yena othi ngempela kulentuthuko kuleyo ndawo. Abanye abalaleli beStudio 7 bathukuthela ngamazwi kamnumzana Munsaka besithi bazibonela ngawabo ukuthi akula ntuduko. Asizweni abanye babo abasithumela amazwi abo ngeWhatsApp.
Uthulane Ndlovu enkaya kwesikhubokhubo ngilo okhulume ngalesi sikhathi ngithanda ukuthi ngiphendule lensizo ngentileli khehla laseBhinga abalibiza ngokuthi ngukudakwashe Munsaka. Akula mgwaqo olungiswayo yizanu p f ubaba, ungabe ungigawule volume 3 wena. Abantu bayafa ngendlalo nto iziphala zikahulumende zigcwele. Abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla, azikho izikolo. But liyafakaza lithi kunama-thousands nama-thousands ezikolo seziyakho nguhulumende ziphi. Ngiyakuxwayisa baba ngokuhlonipha ngenhlonipho enkulu. Phinda futhi ubuyele kuStudio 7 uxolise abantu baseBhinga, ubaxolise kakhulu ngamanga owakhulumileyo.
Yimi njalo Moses Mtimba ngikwale kotswana Gaborone. Phendula ubhuti lowo, ubhuti wami lo ukuthiwa ngukhudzi Khudzi Msaka lo othi izano iyenza kahle ekaryangwe eBhinga. Hai mugulana Masweka, Masweka mugulana imebonzwa mugari yangwe stretch gari yangwe sen njenda njio road enje mlogo amba kutegwa Nangagwa ulogo jitagabo tu road ilogo zidiri umkwako luanu filu filu kufanya izmota atakambiga tena mapata ahambiga amutaswa poti zanu mugulana amululame mzila ili njio mzila ya new generation mbotu. We are tired mezana izanu gasa
ngazichigama yempendula linkulumo ukuthi khona iBhinga iyalungisa. Hayi abantu bengabi ibhukubhuku, iBhinga sithi lungisele ukuthi upresident ufuna amavoti. Hayi iBhinga ilungisele ukuthi ilomkhonomi omningi abawuthola kiyo, yikho belungisa imigwaqo yokulayitha leyo mkhonomi bewusala pha bawusa khona.
Labo ke ngabanye babalaleli beStudio 7 abasithumela imilayezo yabo bekhuluma ngendawo yeBhinga. Kodwa umnumzana kudakwashe Munsaka uthi uma ngamazwi akhe awukuthi kulentuthuko kulesi sigaba. Asizweni amazwi asithumele wona ngeWhatsApp ngemva kokuzwa abalaleli bethu.
Ngilalela abantu abathi sisenkayi, abathi siseBotswana, siseGoli, akulanto abayaziyo umba abayibonayo laba bantu. Bahlala in the past, bacabanga iZNPF eyakudala ukuthi uyakhulunywa akuyenzwa. Le yinye dispensation ekababa Mnangagwa. Konke ngikukhulumileyo akula ngitsho kukodwa ongenzakaliyo. Mina ngijabulisa ukuthi ngifaka ama-facts ku-program. Lo umsakazo olalelwa ngabantu abaningi. Umsakazo singamelanga sithi nxa sifika kuwe xa sokudlala sisebenzisa nje ama-feelings sirenza ama facts aku ground. Nkuluma nje umgwaqo lwaba ukhuluma wekari yangu. Ngangikhona imviki eziphelileyo sipuma siprofayila lo mgwaqo ku-ZBC ngikhuluma ku-ZBC. Ugrade wasibili wagrade umgwaqo. Njalo ngikhuluma nje uyaphambili ngugrade. Umgwaqo usumuhle. Okuhle kuyabukwa. Umgwaqo usuka konke elubo mijezo ngale. Nyamangala nxa abantu bethi akula into eyenzakalayo umuntu eseBotswana. Ngitsho njalo ngithi laba bathi kuthiwa umgwaqo awufakwatara. Into esegcekeni ebonwa ngumuntu wonke madoda. Kubana umgwaqo ovela ethen osiyabuzuba usiya esiyabhuka Karoi. Kuyafakwa ithara sikhuluma nje. Kuningi okwenzakalayo kumele sikubonge. Sikubonge ubaba umnankakho ngokubana usefake ibhinga enhliziyweni yakhe. Imigwaqo yonke leyi infrastructure yenzakalayo ikulungisa i-economy ebhinga esayibonayo ukuthi it's a sleeping giant. Kulungiswa ama-factory, kulungiswa ama-company, kulungiswa izikolo. Omunye wagcina sazi ukuthi wabalekani neZimbabwe usesitele ukuthi kuthiwa abantu bafundela behlezi phansi kwezihlahla. Akakhathesi akabuyi ukuthi ezobona osokutshintshi lokuningi. Bonke abavela khathela bethi nxa befika eBhinga bafika besethuka ngeBhinga esekhona khathesi. So konke lokhu siyakubonga sibili uhulumende wethu. Sithi hayi akaye phambili. Laba basola lokho besola. Simzwile njalo ekhuluma uPrince we-CCC. Ethi yes, abantu badabula sibili sibefunda ePoli. Qeda nje ethi hayi ikukampeyina. Okuqakathekileyo kuyini kanti? Anti ukuthi abantu befunde njengokufunda bakwenza koBulawayo, befunda bakwenza eHarare. Yikho sekusenzakala eBhinga bayafunda abantwana. Ukubana ubazavotelani lokho ayisikho isiqukuqela sendaba. Indaba yethu ngeyokuthi sekule polytechnic njengokuthembisa kwamongameli welizwe seyavulwa. Sibeswele ukukhuluma khathesi ngoba bayakubona sekusenzakala. Asijabuleleni, asithokozeleni intuthuko esibuya eBhinga, isikolo eziyakhwayo, indawo zonke ezijeneyo, imigwaqo enye iyagradwa, enye ibiba efakwa amathara. Siyayithokozela ama-polytechnic evulwa. Khathesi besafundela lapho abarenta khona beyakha ama-school of nursing, lakho siqalisa ukuthi eyakhwe ama-airport ayavulwa, imisebenzi iyaqaliswa, ama-mine ayavulwa, so lama i-coal mine esevulile, amanye ayeza ayalandela ayavula, lama-power station kuyaxoxwa ukuthi lakho njalo evulwe eBhinga, i-Blaauwe Kraal isingezelela ama-beneficiary ukuthi ibe inkulu i-Blaauwe Kraal, ithatha abantu abaningi. Kuningi kakhulu okwenzakalayo engengikuqedi lapha emsakazweni. Abeyabuli bantu balikubejela abantu ukuthi akwetshile ukuyithikana umBhinga. Muleke ezinzima lokuhamba, muleke manu abeyanjima lokubejela.
Hello ke ngumnumzana kudakwashe Munsaka, ilunga lebandla lezanu PF, osithumele amazwi akhe ngeWhatsApp ekhona le eKalonga esiyabhuwa eBhinga. Amabanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi ilizwe lonke jikelele. Umfufu yinyanga yokunanza umkhuhlane wemvukuzane yebele minyaka yonke. Lo nyaka kuqhutshwe inhlelo ezijiyeneyo ebezinxwanele ukuphathisa labo abalomkhuhlane lo kanye lokulumkisa uzulu jikelele ngokuqakatheka kokuzihlola lokuhlolwa ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ubanjwe kusasele isikhathi. Kodwa ukukhathazayo kuselakala kwemitshina yokuhlola imithi yokwelapha kanye lenhlelo ezincedisa labo abasilayo. I-Studio 7 ixoxe lo wasinda kumkhuhlane lo, uNkosazana Thokozani Khuphe, wabumba inhlanganiso ethiwa yiThokozani Khuphe Cancer Foundation enceda labo ababanjwa lomkhuhlane.
udaba lokwenza lunzima kakhulu ngokuthi ukwelatshwa kwangkhona buyadura ungaqedwa kwelatshwa akula ipost trauma services ezokuthi umuntu kufanele ehambe through counseling and so on akule sikhuluma nje khathesi kunje nje impilo eyiyo ipublic institution okumele ukuthi abantu abale cancer belatshwe imammogram yangkhona kayisebenzi ichemotherapy kufanele ukuthi wena njenge patient uhambe uyezithengela iradiation therapy kayisebenzi so kuyafanele ukuthi vele konke kakusebenzi
nje izigulane zithola umncedo ngapi
okukhona ngokwama private hospitals lapho kubhadalwa khona amagqibhagqibhi imammogram kathesi $100 imithi yangkhona ichemo icycle yodwa ikuma $200 lapho umuntu kwesinye isikhathi fanele uyenze ama 8 cycles njengami ngayenza ama cycles angu 8 usuka lapho uyenza iradiation for 6 months so yona i-treatment yangkhona sikhuluma njenge khathesi ayikho what more lawa manye ama post trauma services akulantwe njalo sikhuluma njenge khathesi yizinto okumele ukuthi zilungisiswe
njani manje njengenhlanganiso ukuthi lithole lolo sizo ukubana lithole leyo mchina lemithi edingakalayo
yikho sihlaba umkhosi ukuthi bakithi i-cancer isibulala abantu abaningi kakhulu kumele ukuthi ama services zonke lawo bekhona kube lama screening facilities kube le treatment ibe available abantu ibe accessibility ibe accessible futhi abantu benelise ukuthi nxa bengabanjwa i-cancer bahambe esibhedlela bayelatshwa besile kodwa konke khona lokhu akukho so yizinto esibhizi sikhuluma ngazo yikho sithi abantu bakithi lingayekeli ukube lizihlola libe libamba bamba amabele kanxa kuyi-breast cancer ungathola kulento ongayizwisisiyo gijima uhambe uyehlolwa ngokuthi ingabanjwa masinyane ukwelatshwa kwangkhona kuchipile ingabanjwa isiku-advanced stage ukwelatshwa kwangkhona kuyadura yikho kuthiwa early detection of cancer saves lives
Loke ngonkosazana Thokozani Khuphe umqondisi weThokozani Khuphe Cancer Foundation obexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo iphepha ndaba leChronicle lilodaba lokuthi ukuthunyezwa esibhakabhakeni komtshina weZimbabwe obheka okwenzakala emhlabeni isatellite obekumele kwenziwe izolo kwelemelika sokuzenziwa lamuhla isatellite le izakuba indiza isemoyeni lapho ezakuba ithumela ulwazi olufana lomkhathi indlela zokuhambisa iGPS lokunye iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ukansila weHurungwe uCliff Mudengezerwa ugamule walimaza uWanda Matashu webandla leCCC bebanga inhlanyelo yohlelo lwemfumfuza intwasa uMatashu ubikwa ekhonone ukuthi igama lakhe kaliko kuluhlu lwabaphiwa inhlanyelo uMdederegwa wacunuka wamhlahlela ngenkemba Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele enkundleni kustudio 7 linjani lonke basakazi hayi lathi silile lali khuluma lo mantsheza ngidingeke ngilethe lolu daba lolu lo mdoda lowu owabatsha abe MRP into ikhulumayo iliqinisa iqinisa ma umuntu elikhuluma liyacasula abantu abaningi yayizwa le ndoda ye-CCC leyi u-Australia Siziba hayi mfowethu okukhulunywe ngulo webatsha we MRP uqinisile ungakucasula nje wena ngoba iparty okiyo kufanele upretende ukwenzela ukuthi khona bezakwazi ukuthi nawe benjani bekukhuphule bekufaka esikhundleni esiphezulu kodwa iqinisa yilo lelo abantu bangale bavele bayaphanana ama certificate kuliqinisa lokho mdaka baba kuliqinisa lokho phela kwemukele ukuthi kuliqinisa lo support ay triple C kodwa kwemukele kuliqinisa mdaka baba
kumafuko ku studio 7 yabingelela Milton wase Plumtree Changwa kobhulu sikhala lathi sikhala ukuthi izano ayilanto esiyenzela yona sesise sileminyaka engu 45 manje siloke silala lutho sibona ukuthi izano yezeni izinto zathiwa nguSmith sezifile amadipa asifile siyazenzela amadipa siyazikhelelela ngezandla le mchine yakho nguSmith yokukhelela amadipa seyafa imgwaqo ifile izikolo ayikho nje izano into eyenzayo kodwa kulowo kuthazana uzano izano kayike isimele eceleni labo gawula laba abayibona abakhuluma kakhulu ayikho lento ekhulunywa ngogawula ugawule umuntu omdala engakalakabona ukuthi izano le iyamotsha lizwe bese lifile siyacela ukuthi izano kayike isimele eceleni manje sike sibone kunye ukuthi amanye amaqembu amancane ayenzayo lawo ma ehluleka siwakhiphe kube nechange eZimbabwe lapha yonke nje into ifile nje ayikho nje into eright siyabonga
Seven. Angizamela ubungcono ke, angizamela ukutshintsha le ndlela emsebenza ngayo. Angeza urecord umnyaka wonke, January to December, ivoice recording avulwa, azoqiniswa lo. Lapho ngathi senisebenza labo gawule nabo Joseph Thuma. Ngoba vele corruption ivele mayingangenela izweni kuba nzima ukuthi iphume. So, into seniyenza lana. January to December, niyabi noma tani ayikhuthi ivoice record yami. Every day, nakhona ngingarecord day 1. Tshintshani ukwenza, mangiqhubeka ngale ndlela le. Kodwa isimanga niyavula abanye abantu senisebenza ngezibongo onsenivula ngokwazana ole namba vele kahle kahle ayisasebenzi ngendlela kodwa zamani ubungcono benu and isimanga lisimamulisa bogawule besibangela umsindo emsakazweni isithethi kube ngabi yabelisenza anything engcono than isimamulisa ogawule labo Joseph Thuma abazothi ilizwe liright so nobody ngasifakela inje ekhonkotayo or idonki ekhalayo ukuthi kani ukuthi isimamulisa ogawule labo Joseph Thuma the wrong thing there. Ke lani corruption impela livula ama voice record. Ngoba iningi labantu liyakhala impela ama voice record kavulwa. Kanti livula abantu abanjani kahle kahle? Yavulwayo ngabantu abanjani? Ongawo fowenu. Vele izinto zasifuna lati sikhuluma kabi.
Sengibonyeni basokazi abahle nabalaleli le studio 7. Mina ngathi ngifunda omunye message engiwubona lana ku ma messages. Babu Ramaphosa. Mina ngakwabini endawonye bekhuluma indaba yokuthi ingathi bazokhipha ama voting station awu 50 lana eSouth Africa. Ngabe ngiyibone kahle noma so yipropaganda nje kuphela leyo. Ngicela ukuthi uma ngabe kuyinto ezoyenzeka bengicela ukuthi nisazise sigijime siyobhalisa ukuze ukuthi sikwazi ukuthi sivote thina esilana eMzansi. Ngiyabonga. Okhulumayo ngibahlangene uMtakaDube seJube lapha neGwanda kaMazwi.
Sanibonani bakithi, sanibonani balaleli nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Yeah. Okhulumayo lapha lichagwane elikhulu esigabeni sakwesiwo kwelasePlumtree uMr. Khanyani Ncube. Yeah. Bengimamele laphana izolo amadoda ePaula laphana ngendaba zaseZimbabwe mayelana nama-sanctions. Hayi man bakithi abantu basuke bebenolwazi olufitshane kakhulu kule ndaba yama-sanctions. Ama-sanctions madoda akukho muntu osanctioniweyo. Kuphela amalunga athile ezanu-PF asanctioniweyo. And then into engayenza ukuthi khona ama-sanctions asuswe kulelana lizwe laseZimbabwe yikuba abantu bagavenwe kahle kuphele ukuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe ama-opposition noma ubani nje ohlukumeziweyo nje kuphele nje ukuhlukunyezwa kwabantu kuphele konke ukukhuquzwa komnotho ukutshontshwa and so forth yinto ezokhulula ezokhipha ama-sanctions sanctions. Baya wazi omnangaga ukuthi ama sanctions yibona aba implementayo. So kufanele kube yibona futhi abasusayo. Angibonge bakithi amen kuleyo ndawo.
Selibonani ngikhuluma loNqobile Nkomo obuya esigabeni senkuba, isigaba senkuba si under Inkayi district. Ngiyajabula ukungena ku studio 7. Ngijabuliswa ukuthi ngiyakhona ukuxhumana labantu abasakaza bephesheya bese Washington DC. Ngilesikhalo sakithi umgwaqo wenkayi ukuthi umgwaqo wenkayi awulungiswa, kodwa into eyenzakalayo kwafika amatraki akupha umhlabathi kithi esigabeni senkuba bewusangaphi emgwaqweni wasekhwekhwe. Mawaphika umgwaqo wekhwekhwe uyacwebezela, kodwa wenkayi road from Blawayo to Nkayi iyakuchacha. So sokumgelo nje sokuhamba amazi nje. Ngazi ukuhamba kanjani lapho, uyabonga.
Salibonani, salibonani kustudio 7. Hayi, siyabonga umsebenzi omuhle lisenzela wona. Sela nje lisitshelele amaphathi kanjengabo Mthwakazi, labo Zaphu, labo wonke nje bonke. Ajoyine i-3C kuphithizana. Ajoyine i-3C kuphithizana ngoba akula lapho uyiwa khona ngala maphathi sisebehlukanisa amavoti kuphela. Izani ngeliphume ngamaphathi lokho okunenginenge ongaqedakaliyo.
Sawubona Msakazi lawe mlaleli. Ngithanda ukuthatha leli thuba ukuthi ngisole kakhulu ukweyisa okwenziwa uMnumzana Thembakuye Moyo owe Athuze nxa ngicabanga kahle. Uthi yena uThemba Kuye Moyo okungabantu okuthanyelayo kungedlula ababalisi njani. Ikweyisa lokho ikweyisa abanye abantu. Akula muntu ofuna ukuhlala ethanyela, kodwa ngesimo esikhona abanye abantu bazithola bethanyela. Phambi kobusobo kaNkulunkulu siyalinga nasonke. Akekho ngcono ngoba engutitsha, akekho ngcono ngoba engunesi, akekho ngcono ngoba engudokotela. Sonke phambi kobusobo kaNkulunkulu siyalingana, siyafanana. Ngicela ukuthi uThemba Kuye Moyo ahoxise amazwi akhe la, amagama akhe la amabi kangaka. Ufundisana abantwana, ufundisana abantwana uThemba Kuye Moyo. Kubi, kubi, akulunganga. Kahoxise. Ngiyabonga mlaleli lawe Msakazi.
Hayi, lathi siyabonga balaleli, siyalandula akula corruption, siyazivula zonke incwadi zenu, kodwa ikuthi ziningi kakhulu, lisixolele. Kwezemelika, ukukhankasela ukhetho lwama midterm elections olokukhetha amalunga edalele the House wonke lamasenator alikhulu oluzenziwa kusasa sokufike kuzinga eliphezulu. Sixoxe loMnumzana Dan Moyo ohlaziya ezombusazwe, saqala ngokumbuza ukuthi okwenzakalayo kutshengisa ukuthi ngeliphi ibandla elizathola izikhundla eziningi.
Lutshengisa masikhangela ama-polls, lutshengisa ama-Republican engathi ayalida, aya ekuthi ngabe ekuthini ngathi yibo abazonqoba ikakhulu ku-House of Congress, hayi ku-Senate, hayi kangako. So masingaya ngawo ama-polls, hayi kusho ukuthi ama-Republicans azothatha i-Congress, i-House. Ku-Senate ungathi kule competition kakhulu lapho, ngoba sikhangelele ama-states ayi-4, i-Pennsylvania, i-Arizona, i-Nevada, le-Georgia. Yikho lapho okungathi i-competition yakhona ngujiki lobhanqa 50-50. Kodwa sikhangelele ukuthi ama-Democrats azophumelela ku-Senate.
Khona okungenza ukuthi abantu abaningi bavotele ibandla lama-Republicans kuyini? Bengaba beyabe besola na umbuso kamongameli Joe Biden?
Siyazi ukubana ama-Republican amaningi abalandela u-Donald Trump, even namanje bavele bavavumelani lokuthi u-Biden wawina ngo-2020. So ama Republican anjalo siyazi vele ukuthi angeke avotele uBiden regardless of whether i-performance yakhe ibinhle kakhulu noma ibibheda. Kodwa nje just from khona lokho ukuthi bazitshela ukuthi ukhetho luka-2020 uBiden ngazanga wini. Okunye kakhulu abakhuluma ngakho abantu, sizobe khuluma ngedumodaba lwe-inflation, ngoba izinto ukukhuphuka kwezinto ezitolo le petrol so bayakhala kakhulu ngakho lokhu bathi uhulumende kaBiden akenzi kahle ukuthi alungise udaba lweinflation kodwa siyazi thina ukuthi iproblem kakhulu ukuthi kule mpilo eyenzakalayo e-Ukraine njalo futhi siyazi ukuthi kulokushota kwezinto okwenziwa okusukela from iCovid esingathi supply chain disruption enzakalayo ngeCovid iChina ilokhi behind ukuthi njengoba manufactures into ngoba iCovid ihlasele kakhulu lapho lamanje siyazi ukuthi lokhu kulama lockdown so abantu uma bengakhangelisisa kahle ukuthi udubo luvela ngaphi maybe bangatshintsha ingqondo ngokuthi basole uJoe Biden.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe obekhuluma ke ekhona pha eVirginia ngapha kwele Melika. Lesigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, yasidibanele njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.